sithi phansi isusa abantu abathengisela emgwaqweni kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona aveka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu icontinue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni, wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu esethengisa enjalo isithi council indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhuyana, ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-bread winners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawulamali, imali odengayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhuyana, ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani, ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi la amakhulu. Okay,
njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwede ngaphandle kwelizwe, khona kuvele kusuka kuwesike kakhulu, ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela e-South Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho, bakutshela ukuthi hayi lezi sungadlula lazo ngezeribhethi kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusiba futhi le-roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto leziyana sezisetshwa sezikonstrukthwa ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.